ifuna not only umzimbo oqinileyo reasonably you akumelanga ukuthi angkhole ukuthi kufunakala umuntu o super fit but umele ube reasonably fit physically and but into ebaluleke kakhulu ikuqina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisele ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqanise le ntaba.
Kwinokokwenza ukuthi uze uqanise intaba leyo abanye abantu beyisaba kangaka?
Ngangilo mcabango okuyiqansa nje but ngingela plan ukuthi ngiza kwenza nini but kwenzakala ngaleso sikhathi ukuthi ngangihambe ngomsebenzi eTanzania kuregion yona leyo eMosh and I spent a week ngikhona ngale and then I met a lot of people including ama agents laba abathatha abantu bebaqansisa uMount Kilimanjaro. So bangikhuthaza ukuthi njengoba usuhlala isikhathi esingaka usuaclimatizile and you don't look you are reasonably physically fit awufuni na ukuzama ukuthi uqanise lawo intaba and abaningi bakhona babesithi ah thina sisaqansa abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama I had some time on my hands. So ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that. But ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje yikukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Yes, singathi waxaza intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Angiva ba.
Yes, waxaza intaba leyo wafika kanganani? Waxaza kanganani entabeni leyo?
Bengisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. And the excitement nje ukuthi you've managed to conquer the mountain. So we are very happy ukuthi you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, so singathi khonapho ke baba later uqhansa khonapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga.
Yes, ngafika esiqongweni ngempela and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi wena you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele uthi 20 minutes we look around, you take pictures and then you make your way down. Bathi awumelanga uhlale imzuzu edlula i-20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokuswela i-oxygen or nge-oxygen limited. So umele uphumuze and uphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajwayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then you can lose. Uyaluza but consciousness angazi ukuthi ngathini ngesindebele.
Ye uyaphela umoya. So ke kunjani ukuya phezulu khona ngale sikhongweni? Kunjani?
Hey, in terms of ukuthi i scenery or just i feeling nje yokuthi uqansa kanjani.
Ye konke konoko.
Ye. Isinari ukuthi i-vegetation yakhona ayikho inhle kangako. It's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. but kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani uza responda kanjani kuselakala kwe oxygen phengaphezulu ngangibona abanengi especially abadala asebekhulile babethwele ama tank oxygen umthele 5 liters ze oxygen on their backs like ogogo labokhulu abavele eJapan lezinye abo Korea babethwele ama oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula